sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 27 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtharo usiya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi, imota encane yohlobo lwe-Mercedes Benz kanye le-Rolls. Abenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokuxhawulana ezimfeni njengendlela yokuzivikela kwisihudo se-cholera ngalesi sikhathi sekhefu. Kukanti uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elinenye elilolaka nomoya ukuze kuyefika umhlaka 13 kaMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtharo usiya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi, imota encane yohlobo lwe-Mercedes Benz kanye le-Rolls. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi lingozi yenzakalele eduzane lesikolo se-Dickleford Primary eMarondera sokusiya chaya ihola lechumi 9:40 ekuseni. Uthi abalimeleyo bangamachumi amane 40 kanti abalichumi lanhlanu babo 15 bese simeni esibi. Unyathi uthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu kusukela kumhlaka 15 kulenyanga kusiyafika izolo selifike kumachumi phose ayisitshiya galolunye 87. Ngasikhathi sinye nyakenye kwasokubhubhe abantu abedlula ikhulu 102. Unyathi ukhuthaze abatshayeli ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe lezi ngozi. Amazwi akhe asekelwe isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembalami Dube.
Ilizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imawu, sokananzelela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane, ithi imncane njalo eminengi yakhona ilamagodi. Njalo uzafithi ukuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo abaphumuli. Osomabhizinisi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi, ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bathina bephendukise umuntu ahamba ayephenduka aphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonokhana-ke kuze kuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bagcine bengena ezingozi. Njalo okunye ukuthi kukhangelelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala obuningi okwenza ukuthi umuntu asile sehamba esephandliwe. Khonokhana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Nxa sikhangela imigwaqo yelizwe kungafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo uhlupho esilalo ukuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo wempumalanga, hhayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Mashingo Harare Road, hhayi nale ziyalunga. Kodwa nxa sikhangela ngapha kusiza ngapha lowo Great Bridge Bulawayo, Victoria Falls, kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road, kugcwele amagodi. Ukhangele otsholotsho Bulawayo Road, kugcwele amagodi. So singele sisho ukuthi indawo zilunga zonke, kutho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemgwaqo lezi. Kodwa siyabhaba siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima zisuka kudorobho ngadorobho zibhadala umatolgate ngale izinali iyabhadala. Imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyakwazi ukuthi imali yezimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa kuye sesizibuza ukuthi kanti manje imali kulungazo ukuthi ngabe sihamba phezu kwamathara asethusayo. Kodwa besibe sisilwa ngelokhofu ukuthi ngambe nxa izimota zonke lezi zibhadala izimali zonke lezi zizibhadalayo, imali yakho niyangaka kuyalungisa umgwaqo yonke yelizwe. Nxa kusehlula ukuthi ilizwe lilungisa umgwaqo, kakudingwe futhi iinkampani ezohlonze ezinjengalezi zabo ezalungiswa iPlumtree Mutare Road yo-group 5 loba balungisa umgwaqo yeZimbabwe. Kufaka amatoll-gate imali-ke kube imali ye-maintenance. Ngaba njalo-ke kungasilungela kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa abatshayeli abangacabanga ukutshayela bedakiwe?
Umthetho uthi umuntu nxa esenathile wabhadlwa kathiyane lokubamba isidrayiva anike omunye amncedise udrayiveni. Kumbe nxa ubona ukuthi kakula muntu wakuncedisa ungumtshayeli uthe wathatha amanzi amponjwana, hhayi mangomthatha ithwethu utshiya imoto yakho lapho ekhona, kunguzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufake abantu embozini. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umtshayeli esethe wangena emgwaqweni engatshayeli ngendlela eqondileyo, kayishiye yedwa osengena embozini, kodwa usengenisa labantu abanye abaningi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization namuhla ikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela emkhuhlaneni wesihudo sekholera ngokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Embikweni ewethule enkundleni yokuxhumana e-X, inhlanganiso ithi abantu kumele bageze izandla ngesepa ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlanelo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke eZimbabwe kunyanga ezedluleyo usubulele abantu abangamakhulu amabili alamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,533. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo Councillor kaWard 9 ngoBulawayo, uMnumzana Donaldson Mabutho, yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWorld Health Organization ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe. Makhangela moso even edrobheni lakoBulawayo. Ukubona ukuthi lathi njengomanimanje asithethe ngelinyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba bembuthano abantu bejabula bebaningi, sibone ukuthi abantu bayathola amanzi. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatho ezisifake 120-hour water shedding, but ngesikhathi sekhefu sokhethi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-water shedding. Sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Namba inyathelo eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kweZimbabwe.
KoBulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
KoBulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benawo lomchapa into bengabavakajela. Lenkuthazo isikhona from lathi nto umanisipala koBulawayo, sizame ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba le yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi, kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera, ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izibi?
Sibe nemizamo ethile njengoba nikwazi ama-reference compactors emalutshwane, kodwa sizaqonisa ukuthi sithenge 6 lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunjani ukubutha izibi lezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile, I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors law and izibi sezivuthwa ngesikhathi. Kodwa futhi-ke sibe sesibeka ngabona ukuthi akhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima, ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyiletha koBulawayo. into lezo ngazinandela njenge market obulawa lapha kwakunganjani. Kule bantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga. Ikubona umlawayo ungagayela kusikiphithi laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa yathola kodwa ajikela khona pha. So sikathi ke sizazama ukuthi kathe sike njengoba sesilamanye ama-candidates alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5. Sixhumane nayo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusiqoqelela abantu bakho laba abanye abakhona pha. Sibona nje kuyinto nje engathi ngadisa ngoba labo they are very cooperative. Nxa sikhuluma sixoxisa nawo wena labo amanye ama-candidates-ke asijoyinayo ebandla elibusayo.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 ngoBulawayo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Ukuguquka komumo womkhathi kuqhubekela phambili kudala umonakalo lobunzima emazweni omhlaba okugoqela laseZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi luthi kuza kuna izulu eliningi kakhulu elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 30 Mpalakazi. Izulu leli eliphuza ukuqala ukuna njalo lilomoya kanye lombane selichiye abalimi abaningi besebunzimene. Ukuhlaziya loludaba sixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumlimisi esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds umnumzana Eugene Dube.
Lesi sikhathi esingasisebenzisa ukuthi khona balime njalo futhi bahlanyele. Njabo lapha nxa behlanyela khona phana ngikhuthaza ukuthi khona kabasebenzi inhlanyele ezikhangisayo kakhulu. Kule nhlanyele ezikhangisayo zithatha ama-90 days unezilana nje ukuze babambe umkhathi. Mina yakhumbula ukuthi khona sisakhula thina sasinxa sisekhaya khaphana sasiya kudla ihlobo. But into emangalisayo athethe ngenxa yokuthinda komkhathi. Abantu kathesi ngo-December kusathi ku-January kathesi abantu balokhu belima. So ngikhuthaza ukuthi khona abalimi bethu kabasebenzi inhlanyelo ezikhangisayo ezomumbu njalo futhi balime inhlanyelo ezimela izulu elilithwana nokuthisa ezinjengenyawuthi namabele.
Izulu lilakho ukuthi lingani okwesikhathi eside kwini okungenziwa ikakhulu sikhangela izifuyo.
Into enginazeleleka ukuthi abantu abamnyama asizwisisi. Ufithe umuntu elenkopho ezi-100 but ukudla kwezifuyo sithi njengotshani isihlahla akusela lutho but uzafike umuntu elokhu ebekezela njalo eleswe ezinjalo. So mina bengikhuthaza abalimi ukuthi khona whether ule nkomo eziyi-10 kumbe ule nkomo eziyi-20 kathinze ezimbili laphana akwazi ukuthi athenge i-feed yenkomo ukuze inkomo zenu zana nje azi-feed azi-supplemente ukuze lazo zikwanise ukuthi khona zingacuvi anto zingawi zingalali phansi ngoba inkomo ingalala phansi ayisavuki kwaphana ukuvuka kwayo sekunzima. So asideni inkomo zethu ukuthi khona lazo zidenye lazo zibe nomzimba zingagxake kakhulu ukuthi zingagcina zisiwa phansi.
Njengoba izulu liphuzile ukuna yiziphi izilimo okufanele abalimi bezilime?
Into yokuqala nxa belima umumbu kabathathe ihlale eziqalayo eziphangisayo. Okwesibili kabafake amabele kabafake inyawuthi. Inyawuthi lamabele kuyamela ukuthisa, kuyamela izulu elilutshwana. Inyawuthi lamabele izulu lingahamba khonaphana into ezakanayo into lena isilimo sinesana siyama ukukhula simelela ini uzithule elinye izulu. So akusasebenzisi manzi amaningi. So sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafake inyawuthi kabafake amabele. Ngiyashuwarensi ukuthi khona umumbu nxa waphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo but amabele nenyawuti ukuvuna bazafuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi abafake izuku abafake futhi lamazambane. Lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi kwezokulima esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abebutho le-Israel bahlasele kakubi namuhla eGaza bephosela amabhomba. Lokhu kulandela imibiko yenkokheli ye-Israel izolo eyokuthi bazaqinisa impi eGaza osekuchiye inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ikhathazekile ngokuvikeleka kwabangahlomanga. I-Israel ithi sekulamasotsha ayo edlula ikhulu lengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhidlize indawo eziningi zeGaza, njalo uhlangothi lwezempila kahle eGaza luthi kulabe siPalestina bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,400 asebefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana efihlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho esingabona amazwe omabili edlalana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yikuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israel olokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu bonke abafanele babe lokudla, kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abephila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana efihlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silonkosikazi Sakhile Ne ohlala kwele Botswana. Yena ke unceda abaswelayo, abagoqela abantwana abangamantombazana abaswela imvunulo yokusebenzisa uma besesikhathini. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Yamichisimuthi ngekopeti ngoba ngisebenza anginelisa umhambe ekhaya ngomsebenzi, but ngikwanisa ukuphekela zolade ngisekhaya, ayindlela yokubhizi njalo abantu ngokuningi. Lelizwe ngilombona ekhaya abaningi bangibona bahambango bakhala ngemali, ukuthi yonke yangkhona noma manje bahambi ikine week yangse bafuna imali yokufisa abantwana so abanye bahambile abanye abahamba reason being abanye bakhala ngemali abanye bahambile ku-right
ye singathi ngasukangele umnyaka lo obuyayo njengomuntu ohlala khona ngapho ke eBotswana njengabaningi abadabuka eZimbabwe kuyabe kunjani
sikhangelele sifisele ukuthi umnyaka lo uzayo ebe ngumnyaka ongcono umnyaka oba olemali ukwazi ukuthi umuntu asebenzi athole imali ngoba lo mnyaka ebesikiwo hesh bekuyudenza amazinga but lo esingena kuyo sikhulume ukuthi ngumnyaka o-right onokuthi wonke umuntu akwanisi ukuthi asebenzi athole imali akwanisi ukusapota abantwana mbela abazali ekhaya yikho esikufiselayo lezulu ngoba thesi sikhuluma izulu yanasisizolo so sikhangelele ukuthi be ngumnyaka omuhle ukwenzela ukuthi
yes, Dr. Abanye bendu liyanceda lekhaya kakhulu kakhulu njalo linceda labantu abaswelayo akusitshele ngalokho ukuthi linceda ngaphila ngaphi
emakhaya siyabe sinceda kakhulu njengami ngiyanceda kakhulu abantu abale engibonayo lami ukuthi awenelisi ikakhulu njengalapha engikhona ngiyangikhangela isituation yomuntu engabe ngibona ukuthi usele isikhathi ehlala lapha akalamsebenzi awenzayo ulabantwana ekhaya akenelisi khona ukuthi ahambe ayebona abantwana during the holiday so ngiyangithi ma sokukuthiwa zi-Christmas khona phana ngidinga umuntu oyi-one ongabe njani umuntu sengikwanisa ukuthi nginike imali ngimthengele ukudla ahambe aye ebantwaneni so ekhaya lo nyaka ngikwanisile ukuthi ngikhangele abantu imuli ezimbili njalo futhi but ekushiso sami kumnyaka ozayo ngifuna ukuthi ngidinge lapho engingakwanisa ukuthi ngisapote abantwana abangamankazana especially ama-pads esikole so angazi uNkulunkulu angasiza umnyaka lo esingenako ngifisa ukuthi ube njalo
ye abantwana laba ubanceda ngaliphi ngokubona kwakho sibili
abantwana laba ngifisa ukubanceda especially abasemakhaya abalabadala abangenelisi ukubathengela ama-sanitary pads ibe ngifisa ukuthi ngikwanisa ukuthi ngibathengele ngibahambisele at least bamhambisele ukwazi ukuthi ngitshiyele ama-pads azamthova kose o-6 months la usadinga amanye noma bangaze babe ngu-10 yabokwazi ukuthi ubaphushe for inyanga zonezo kungabanceda kakhulu but laba abokudla ngabantu abasemakhaya emaphandleni endaweni eziphakathi abangenelisi ukuthola ukuthi bazisizele emuntu
ye manje ubona nzane uzathola ngaphi konke khonokho ofisa ukuthi ukwenzela abantu
mina into engisebenzayo ngisebenzela abantu so what I always do always ukuthi lapho engisebenza khona I always get the tips amathiphi enganikwa ngabantu imali zangikhoyikhelesiningi angavamanga ukuzisebenzisa ngiyazibeka aside nisakhumulethi nxa isekwanisa ukuthi kuthenga ikhombo esibiza kuthi ikhombo ngiyahamba ngiyothenga ikhombo ngiyifake endlini ngiyode ngikwazi ukuthi atleast ikhombo for one thing I already got it so yikho engizaxayisa ukuthi ngilenze for ama-pads abantwana besikole angilesi uma ngingatholi umuntu ongangizwela kubalandeli athi hhayi madube thatha nasithubulalayo ngivelele ebantwaneni bakho ngingathaba kakhulu
ye abafisa ukuthi bawuncedise bangakuthola ngaphi madube
abafisa ukuthi bangincedise bangangithola ecingweni lwami lebhotshwana le-WhatsApp +26771702271 +26771702271 or email yami ethi duvesakhile@x17gmail.com
ye phosela okugcina mama
hayi ngithanda ukubonga kakhulu abalandeli be-Studio 7 bafisele umnyaka omutsha ahead sithanda ukuthi sikhangele kakhulu omama basemakhaya labo siyabonga kakhulu ngokuhlala labantwana singabantwana babo sisemazweni basikhuleke kwenze itshintsho lethibendi sikwanise ukuhlangana labo njalo
unkosikazi Sakhile ne ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana sixoxe laye eseGaborone kwezemidlalo intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha indaba ebezihamba phambili kwezemidlalo lonyaka
kube lokujabula okukhulu kubalandeli kanye nalabo abaphatheke kumdlalo wenguqu ngenyanga kaNtulikazi lapho kususwe khona isijeziso esokuba eZimbabwe lingaphatheki kunhlelo zeFederation of International Football Association iFIFA ekhuluma ngemva kokuba iqembu leZimbabwe limenywe ukuyadlala kwele Botswana ngemva kokuvunyelwa kwalo ukudlala lamanye amazwe umdlali weqembu lesizwe uPeter Muduwa uveze ukuthokoza okukhulu ngalesi sehlakalo
ketshanisa khozi yeZimbabwe siyafuna ukuthi sibuke national team and nxa national team ikhona kuyanceda nama clubs ukuthi ba improve because wonke umuntu wafudla national team akona umuntu wafudla eZimbabwe siyathaba kakhulu
inhlanganiso yeFIFA ibimisele eZimbabwe ukuphatheka kunhlelo zalo ngenyanga kanhlolana njango 2022 ngemva kokuba kube lokungenela kukahulumende ekusebenzeni kwenhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZifa inhlanganiso yeFIFA ikhethe icommittee ekhokhelwa nguLincoln Mntasa ukuba ikhokhele umdlalo wenguqu kweZimbabwe ukuze kube ngomnyaka ozayo lapho kuzaqutshwa khona ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kusenjalo iqembu lenkezi Platinum Hill elizamela ilizwe kumncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa isicoco seligi ukuthi yele Dynamos lona lizaphatheka kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngemva kokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup sikhangele umdlalo wekhilikithi iqembu labe silisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidanise abalandeli balo lonyaka ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ikantela besifazane lona liqhube ngcono intatheli zindaba ezemidlalo uPraise Dumidla kama uthi kumele iqembu labesilisa liqale phansi ukuze lingaqhubekele phambili siba yinhlekisa
kubo mama khona kungcono ngoba bona bazama sibili baqualifyile ku-Cricket World Cup T20 okusho ukuthi kungcono ama-chevrons wona sokumele kubuyele kuma-drawing boards qalise kukhala abafana abadlala kuhle u-domestic cricket kube yibo abadlala national team
umqeqetshi Houghton nochiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamazwe abalisa Uganda kanye neNamibia kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elaziwa ngokuthi Lady Chevrons lona lisaselalo ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 ngemva kokunqoba kumidlalo yezwekazi lase-Africa njalo kuzamele liphumelele kumidlalo ye-Global Qualifier eza kuba khona ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga liphutshelise endaweni yeChumi lantathu kumncintiswano weNetball World Cup oqhutshelwe elizweni leSouth Africa phakathi komnyaka ngokwesibili ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyancintisa kumidlalo yezwe zomhlaba njalo osakhulayo nokuthaba moyo uthi lokhu kutshengisa ukuba ikusasa yalo mdlalo inhle kakhulu
akusiyo into encane ukuyadlala kuWorld Cup and kutshengisa ukuthi italente likhona eZimbabwe
iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga lona liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano weAfrican Netball Championships eqhutshelwe kweBotswana ensukwini ezidluleyo leli qembu laziwa ngegama elithi Golden Gems ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo labangane bebafisela umnyaka omutsha.
Linjani, linjani lonke. Olibingelelayo ugogo waGP lapha esizinda. Bingelela ikakhulu abanabo abasegold. Okholisan Ndebele, oDan Ndebele, oGebron Ndebele, oSim Ndebele. Ngiyadibingelela lonke labanye njengabe ngibakhohliwe lo mntanami uTerence Ajiti lonkosikazi wakhe lo mzukulu wami u-Arifa bese ngibuya-ke ngapha ngece ngetsholotsho ngale ngibingelele osamlamli othuboyi ogodisi osano ukuthi linjani khona ngapho lo malume namakosikazi akhe usabheki ukuthi linjani khona ngapho hayi bakithi ngiyalibingelela ngikhisa umuthi bana liyidlale njani lisise lomnyaka omutsha bakithi bathandekayo siyakwazi kube kuhlungu zulu ilanga lithisa inkosi sibusisile sise sidlala ikhisimu sabona izulu lilime phela lingayekeli ukulima bakithi bathandekayo engani ngangena umnyaka omutsha lingabaphilile lonke.
Lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 ebulisa izihlobo labangane. Lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk olulandelayo, Diaspora Forum, sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngezifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2024. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.